Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uThandono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-21 Mphalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa etheswa icala lokuvimba abalembono ehlukeneyo likahulumende ukubuthana ukubalisa abakade befuna ukuhlangana betshengisa usekelo lukamnumzana Job Sikhala ngesonto.
Abantu eZimbabwe ayisibo bebandleli lodwa. Abantu eZimbabwe ayisibo be-political party eyodwa. Abantu eZimbabwe bakhululekile ukuthi bazimele, bekhulume ngobandlululo, bakhulume ngokuncindezelwa.
Abecele le-MRP abakade befuna ukwenza umhlangano we-rally eMakhokhova lamuhla labo balisiwe ukuqhuba lomhlangano ngamapholisa.
Bayawazi ukuthi i-MRP esilayo kathesi yiyo kuphela esifuna ukukhululisa. Angaze yenzeni nxa ukuthi baqhutshwa ngomlanga kungibatshelile amapholisa ukuthi no, this is not going to end well.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi azisoze zenelise ukuya ekhaya njengenjayelo ngoba zibhekane lodubo lokuswelakala kwemali. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa asetheswe icala lokuvimba abalembono ehlukeneyo likahulumende ukubuthana ukubalisa abakade befuna ukuhlangana betshengisela utsekelo lukamnumzana Job Sikhala ngesonto eChidungwiza. Inhlanganiso okuthiwa yiJob Sikhala Solidarity Council ibicele imvumo emapholiseni ukuthi iqhube umhlangano enkundleni yeHuruyatso eChidungwiza, kodwa amapholisa athi awasoze abaphe imvumo ngoba indlela efakwe isicelo sabo ingayisiyo efunwa ngumthetho. Amapholisa akawacacanga ukuthi yindlela bani abayingayilandelanga. Umqoqo wenhlanganiso yeJob Sikhala Solidarity Campaign umnumzana Obed Masaraure uthe inyathelo lithethwe ngamapholisa litshengisa ukuthi bengezwa ibizo elithi Job Sikhala bayagedla amazinyo. Usikhala usejele lapho asehlezi okomnyaka owodwa lengxenye engathoniswa. Sixoxele esikhulumeli senhlanganiso yababalisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe ebingenye zenhlanganiso ebezikhangelelwe ukuphawusekelo umnumzana Themba kuye moyo.
Okwakuqala hlehle thina akade sikuyenza bekungaso kutshengisela ukuthi abantu bebebhidikithi, bekuyindlela yokuthi abantu bayekhala ihlangano yokuxoxwa. Besiyakhuluma ngendlela uJob Sikhala aphathwe ngayo nangendlela okuphathwa ngayo bonke abantu abakhangelelwe ukuthi ngama-politically opposition members. Okunye sikukhangelayo okukhulu kakhulu, sizama ukubona ukuthi kati eZimbabwe i-democracy okukhulunywa ngayo iyavumela i-multi-party association, i-multi-party association of ordinary members. Abantu nxa sebekhuluma ngezombusazwe bese bebotshwa bengathonisiswa. Thina kakhulu kakhulu ade sifuna kuveza sikuyenze ukuthi sikhangele indaba kaJob Sikhala. Lesikhathi asesihleli, lesikhathi esisetshenziswayo ukuthi lamuntu senkantolo kusasiphumile, izinto zenu ziyana zonke nxa sezibuya zisitshengisa ukuthi umthetho weZimbabwe awusivumeli ukuthi ube ngumuntu okhululekileyo ukukhuluma indaba zakho.
Manje libona kumele kwenziweni njengoba livinjwa ukutshengisela phezu kwalolu daba?
Okubalulekileyo sikhangela ukuthi iZimbabwe lilizwe elikhululekileyo. Abantu abahamba empini abalwela ilizwe leli, okwakuqala kwakuyikunikeza amalungelo alingeneyo ebantwini bonke. Singakhangelelanga ukuthi umuntu ume kuluphi uhlangothi. sikhangeleka tesi nxa sesihlangana la le indaba enje ukuthi thina kasisami ukukhuluma ngakho sesifuna ukukhuluma ngakho size sikhulume ngazo zonke ezinye izibotshwa ezibotshwayo zihotshelwa indaba yezombusazwe okwamanje sesikhangele ukuthi ikhansili le eka-Jobscala Solidarity inabe zonke indawo ifike kathesi nxa bekhangela ukuthi kuseharare nxa bekhangela ukuthi kukobulawayo bathole ukuthi sisendaweni yonke sikhuluma ngegama elifana nayo ngezinye indlela sebesincedile ukuvula amasango ethu ukuthi amasango kavuleke kukhulunywe ngendaba eyenzakalayo eZimbabwe ngokuhlukunyezwa kwabantu benakanele ukuthi baku-opposition benakanele ukuthi balisana lohulumende lanxa sikhangela ukuthi abantu bamela abantu bafuna ukuthi abantu eZimbabwe ayisibo bebandlela ilodwa abantu eZimbabwe ayisibo be-political party eyodwa abantu eZimbabwe bakhululekile ukuthi bazimele bekhulume ngobandlululo bakhulume ngokuncindezelwa ngokunjalo thina sithi amasango asevale sevulekile ukuthi yonke indawo ama provinces wonke kawazimisele ukukhuluma ngenhlupho abalazo sinjenje ke ngalesi sikhathi kathesi sesilohlelo lokuthi akuyehle kugcwala indawo yonke sibone ukuthi kumiswa bani engapi
lo ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe kusenjalo abegcele le MRP abakade befuna ukwenza umhlangano we-rally emakhokhoba lamuhla labo balisiwe ukuqhuba umhlangano wabo ngamapholisa amapholisa athi awasoze abaphe imvumo ngoba kulembiko ethi abebandla le-CCC baqoqa ukutshengisela elizweni jikelele ngalokho amapholisa awasoze enelise ukulondoloza ukuthula elizweni kodwa iziphathamandla zebandla le-CCC zilandule ukuthi kulokutshengisela ukuqoqwa libandla labo sixoxe lomunye wabagcinisihlalo begcele lebandla le-MRP umnumzana Mudenda Chilumbo
ACCC is fighting for democracy and Kenya we are fighting for independence. We are fighting for the external sovereignty that we were deprived of in 1893 kungena amakiwa esenzis ba. Kenya we are saying that independence must be restored. But namda siyamangala amapolisa esinikisizabo kwenipo isizathu seni political party engekho ku ideology yethu. Sabese sithi no mapolisa lina you are only there to enforce law not to interpret law. The moment you conflict our activities, our ACCC, our MRP, you are against democracy and constitutionalism. Kina alumana desifuna ukuthi sikwenze ngenkani bese zakwenza bayakwazi ukuthi bangayenzi ubumbulu singena estadia bangayenzi into ezingayisizo singena estadia bayakwazi ukuthi umkombandlela rathi nguwo okhona to map iway forward yokukhululizwe leZimbabwe engela international lobbying but eyokuthi i-international society ibona ukuthi abantu bemathebelini bafuna ukukhululeka so bayivimbile ezimbe kanjalo ukuthi we have gone through the legal processes sithethi nake lisibhalelini i-cancellation lokuzeni yiyo esidonsele isikhathi sonke ngoba kade bengafuni ukuthi bebhale i-cancellation of the initial authorizing letter the authorizing letter eyokuqala yasivumela besesabele ukuthi sizathatha amanyethelo apesiwa i-justice so basibhalele ngoba kade sokuthisesithingelana ngendaba yomthetho so we went there with the co-chairperson ubaba umfula lo-convenor wethu ubaba uThomson Dlovu bagcine sebeyibhalile incwadi ye-cancellation then we took the letter to the lawyer who is now bound to take ama-legal proceeding against the unconstitutionality of the ban of the rally but we are still pursuing the issue kamhla ka 21 December ukuthi ibe impumela impumelelo isiyo yenza imkombandlela rally sesisebenzisa yini the legal process but that is not going to end well we last rally ukutshela amapolice leli bangabe bangaqhubekela phambili be behavior in a manner that is not in the constitution of Zimbabwe and in the international laws of the world. Sina i option yetesi la yokatesi we only accept into ele alignment towards self-determination according to the international society.
Manje lizathatha nyathelo bani, lizaqhubekela phambili na kumbe lizalinda ukuthi lize liphiwe imvumo.
Sina irali yetu, as long ama lawyers yetu angasithi go ahead, we are going ahead. Ende bangabona ngani siyabesaba ukubalanda besisenzela idemocracy, sisenzela konokuyana kokuthi silabanda bakithi abasetshele for i-MRP 9 labantu ababalile abafuna ukubabamba lokuthi bebhidlize i-impact esikhona ku-MRP ne-self-determination and bebayakwazi ukuthi i-MRP esilayo kathesi yiyo kuphela esifuna ukukhululiswa. Angaze yenzeni nxa ukuthi badunywa ngomnanga kunye batshelile amapolisa ukuthi no, this is not going to end well. Lina mapolisa lihola imali yama-taxpayers yama-ratepayers. Alifuzanga ndilalele enye indoda evuka ithonga igolide ihambe siyayenza ama-deals awo umgaba uthiye abantu abakhe benama-15 and more farms likhona lini.
Lo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo ongomunye wabagcina isihlalo becele lebandla le-MRP. Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi azisoze zenelise ukuya ekhaya njengenjayelo njengoba zibhekane lodubo lokuswelakala kwemali kanye lokwanda kwendingeko zabazali lezinye izihlobo eziseZimbabwe ezikhangelane lendlala lokusilela kwemali. Ukuhlaziya lolu daba, uTabo Kancube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Lizwe Dube owenhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eye-Progressive Zimbabweans in South Africa.
Ya ngibona ngokuthi abantu abaningi isimo sisekhaya asikho right and abantu abanamali, ilizwe lethu vele kahle kahle alisenayo i-foreign currency engeyabo, imali engeyabo kahle kahle, and okunye okwenza abantu bengahambi, izinto sezidura, so yinto yenza ukuthi abantu bengahambi emakhaya. And okunye futhi okwenza abantu bethuke ngendlela engizwe ngayo, ngizwe ngani kuzoba ne strike kumbe yithi imarch eBulawayo mhlaka 22, so zothola abanye bazwe khonokho bayesaba ukuthi bazothola uswazi emakhaya.
Kanti udubo lokuswelakala kwezimali lolu seluvela ngapi ebantwini abasebenzela eSouth Africa osekusenza ukuthi bengenelisi ukuphenduka ekhaya?
Imisebenzi ayisatholakali eSouth Africa, that's why abantu abaningi sikhalela ukuthi sibe lelungelo lethu imisebenzi ivuleke emakhaya, sikwazi ukuthi njenge youth elandela emuva layo ithola imisebenzi ikwazi ukukhusela abantu abayo. Yikho okudalela ukuthi abantu bengaya emakhaya beletha abantwana ngapha. Into yobuhlungu kakhulu, besicela ukuthi i-government izame ukuthi sinakekele lapho.
Sikhangela ke okwenzakalayo konke lokhu, singabona kusiba lo mahluko kukhisimusi yalonyaka nxa siyiqathanisa le khisimusi eminye iminyaka edluleyo, ikakhulu kulabo abasebenzela khona ngapho kwele South Africa.
Izobihluke kakhulu 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 ngoba abantu abaningi baqala ukuthi abala mali. Izobihluke kakhulu izisusizi endele ndlala. Yikho thina sikhala siyi-progressive. I-progressive sikhalela naleyo ukuthi khalela amalungelo abantu. Yikho sikukhalela khona, sikhalela ukuthi sibe la malungelo, sibe le mpumelelo eZimbabwe. I-Christmas yalonyaka vele abantu ayisozibe right because bhekale manje lezulu alikho, indlala basendlaleni, abantu abaningi abasebenzi especially ngapha e-Gold. That's why beletha abantwana ngapha e-Gold.
Hello ke ngumnumzana Lizwe Dube olwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa phansi kwenhlanganiso ye-Progressive Zimbabweans in South Africa. Ubexoxa ecingweni lo Thabo Kancube weStudio 7 ekhona le kwele South Africa. Uma manje sengidedela emuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
njani kustudio 7, njani kustudio 7. Ya, siyabona bakhuluma lapha kuthiwa kulungiselelwa iholiday ekamhlaka 22 December. Mina njengeku-ground survivor, angithakazeleli leli langa. Ngisidedi limbisela ama-nightmares. Limbisela imicabango ebuhlungu kakhulu into esayenziwayo. Ya, ngoba abantu bahlukuluzwa kakhulu. Ngithi mina lilanga lokuthi sifundise abantu abethu ukuthi saphathwa njani kuleli lizwe. Ya, abantu bebulawa, umama bedlengula, imizikhiswa, abantu bakithi bexutshwa bebaleka besiya eGoli ukuze bonabo abavela eMpumalanga bebuye bezothatha iindawo zabo ngapha kwele Mandebeleni. Kunaveleka imililanga elibi kakhulu ukuthi kuvela solanga endikhumbula kuhle. Ngiyacaphuka kakhulu uma kukhulunywa ngalokhu, ngithelela ulaka kodwa ngiswele ukuthi ngizayenzani.
Studio 7, Studio 7 injani? Ngithanda ukukhuluma baba lo-Anglican Isibande. Hhayi baba, uyakwazi ukumkhulumela uMthuli Ncube, uyakwazi ukuyikhulumela iZanu PF, kodwa iyakwazi ukuthi iZanu PF ihluleka naye uMthuli Ncube uyehluleka, kodwa hhayi bakhulumela kamnandi. Iyakwazi ukukhulumela into emdlisayo, into adla kuyo. Hhayi uyakwazi ukuyikhulumela, uyakhaya ukuthi naye ngomunye odlayo sibili nothi kancane. UMthuli Ncube ngayibona ukuthi i-economy yeZimbabwe kayenzi, wayengayekeli, kayekele phela umsebenzi wankhona. iZanu PF ukuthi asitshele ngabo esap, asitshele ngabani ngokuhamba ngokuthatha amaplazi, thina kusincedi ngalutho. Kanti iZanu PF yathi izokhona ukulungisa i-economy phezu kwakhonokho. So if isehluleka ukulungisa i-economy, kayekele ikukwehluleka kwangikhona phela. Ikukwehluleka kwangikhona, kumele angisinikeze ama-excuse. Kumele iphume, sibone abanye abazolungisa ilizwe. Yena kumele iphume iZanu PF. Hhayi baba uSibanda, angazi ukuthi kumfundisi onjani osapota iZanu PF. Because iZanu PF isapota ngabantu abangcolileyo, ngabantu abanegazi kuphela ezandleni. So yena angazi ukuthi kumfundisi onjani baba. Eyi, ngizobuhlungu kanjani.
Studio 7 njani? Okhulumayo ngumtshudio kaMthembu kobulawayo lapha. Indaba kasayingizwe leyi ingani isisihluphe kakhulu emoyeni wethu. Ngifisa ukuba aluba upresident we-CCC le-executive yakhe yonke bayahlangana, bahlale phansi, bayenze i-structure esizayenza ukuthi uSengizwe engabi khona, ahle abone ukuthi yena vele ayisilo lunga le-party leyi. Yindlela yokuthi umuntu lo sihlukane laye, engasihlukumezi kangase sihlukumeze kakhulu 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 kakhulu. Ngendlela enjalo kumele ukuthi kuhlalwe phansi, kuhlalwe kwenziwe ama-structures akhanyayo ukuthi ubani ngubani, ubani ngubani, ubani lesikhundla lesi, okhulumayo ngubani, olamandla lawa ngubani, okwenza lokhu ngubani. Ngoba nxa kunje singazani ukuthi sisemahlangeni, into kwizingane sidlala ibhola elingelamoya. Hhayi bakithi, asizamini ukuthi sizinakaleli, senzini into ezasiphumelelisa kusase yethu yabantu abethu nabazukulu bethu. Yabona
Studio 7, ndivuka njani basakazi labalaleli? Hhayi siyavuka. Hhayi sibonge izindaba ebona indaba yaseZimbabwe, indaba yabo-CCC, indaba yabo-Chabang, uChamisa, omnangagwa, Zimbabwe nje ezewe i-nonsense. Into engekhoyo ke leyana, singabantu beZimbabwe ngendlela nje sokumele esesihlupheke ngakhona, into sokumele siyenze iyodwa nje, sokumele sike sibheke sikhangele. Khuluma lani bantu basemashonaland kakhulu lini, ngoba lina yini elifuna ukulokho lizibhizi lizibhekele esayidini, lifuna ukuvotela abantu benu abangamashona kodela, kodwa le babona ukuthi basihlinzele ezibini labantu. Kungani lingake lithi lani liyabona ukuthi ikhona izaphu? Make ukuthi i-MRP aliyithandi ngoba lithi lina ayilifuni, yalibandlulula. Vutelani izaphu, vutelani izaphu, sikhipheni iZanu PF ngezaphu. Sikhipheni iZanu PF ngezaphu, izinto zibe right. Ngiyabonga.
Studio 7, Studio 7, sanibonani. Okungenela ngalamhlanhla Lucky weSiganda endaweni yakomagoli mbeliswakhe. Mina into engithanda ukuyazi kathi uChamisa yena wahlutshwa nguChabango ukuthi akhiphe uChabango, kusho ukuthi uChamisa naye kulesitho citizen esenzayo. So angazama ukuvelela abantu egcekeni.
Amathono Studio 7, ya likelike libe liyakubona ngeStudio 7 lalaba kade lokho esiChabango uright. Nangu uChabango ephelandaba chabalala iZanu isifake yona le uChuma nalo obesebenza lo Sengizwe udiliza iCCC ukuthi yena angene. iZanu sifake into abe yicandidate uChuma kuma-by-elections. Sokumgcekeke ukuthi uChuma obesebenza lo Chabango into one. So into kumele siyenze bantu bephelandaba chabalala ukuthi let's make sure ukuthi uChuma engawini. Kungangcono bengakhipha u-Osterlosi i-candidate ukuthi engabi yi-candidate. Sivoteleni lo okaChabango umthengisi lo. uChuma vele engangeni ngoba lapha singake sifake iZanu nge-backdoor. uChabango ngikwade kufuna kodwa asikhawuliseni, singaspoil ama-papers. But let's make sure ukuthi lo uChuma lo okhotha iZanu day and night vele anganyatheli. Ube vele edinga khona ukuthi basebenze lo Chabango ukuthi sokuyaxotshwa lo kaChabango. phamisa kungene uchuma. Let's make sure ukuthi vele angangene uchuma. Ngoba uchuma izani lyane inyanisa enyanisa nyanyinyanyinyanyi.
Kusabengile emsakazweni. Kadanisa kakhulu ukuzwa igqoda lika Sengezo Thabango elingqobane esithole. Eyikhulumela indaba ka Sengezo Thabango ngani into ezwayo endlebeni zethu singamaZimbabwe. Ekhohla kwazi ukuthi ubuhlungu abasizwisabona fa lo muntu okunqwebisa ilonda. Izani uPF kade ihlukumeza amaZimbabwe and amaZimbabwe akayifuni lawe akwazi. Ngaso bethatha iface ka Chamisa ngenkani bese ayikhipha enkantolo ujudge sithi sisebenzisani lina Sengezo Thabango iTRC ngeyenu. Kodwa bekwazi ukuthi uPresident weTRC akayivumi leyo nto. Le face yakhe bayisebenzisa ngenkani njengezani vele ibusa amaZimbabwe ngenkani. AmaZimbabwe izanu ayizonde njengoSengezo Thabango la yena unqobane bahambe kuze uKhaliphane Phugeni ukuthi ma abantu bemhlebele amadlebeni bathi ngendaba yakhe ikho engasayikhulumeli uKhaliphane Phugeni sikhulunyelwa nguye indaba yakhe lo Sengezo Thabango bathemba izinkantolo zezanu bathuye izanu kodwa amaZimbabwe wona akwazi lapho ami khona abayifuni ngitsho la kancane lento kaSengezo Thabango yokurecall abantu aba esabafakayo thina bekirecallwa icourt ngoba icourt izanu esasibadlile izekhethulekile ukusiriga namhla basiphinda futhi bathi basilokuza ngenkani bafaka ama double candidate wabo lezanu ukuthi besebenze eParliament abaqhubeke sobona khona siyabona
Studio 7 linjani basakazi bamabahle basakazi bama abakhuluma indaba eziqondile mina umbuzo wami bokuyilo ukuthi bengicela ukubuza ukuthi kathi yena uThabango le CCC kungathi into yakho nayo ibonakali kahle ukuthi iCCC ngekaThabango kumbe ngekaChamisa inkinga yakho nalokuthi khona uChamisa wasuka waba yi-1 ayikho vele iparty engena basekeli bakhona like ama abakhulu bakhona like o vice president o secretary o treasurer yena inkinga yakhe uChamisa ubambe wonke ama position that's why kusenzakala into enjalo manje nangoke uThabango sesithi akumelanga abantu basebenzise CCC akusele omunye umuntu ayizayisebenzisa ngaphandle kwakhe njalo ubuso buka Chamisa labo bathi kona kumele akusela muntu okumele asebenzise ubuso buka Chamisa uyalisa ngisho lomnikazi webuso hayi thina ipolitics yakhona ngani ayisabonakali kahle ayisazwakali kahle
Studio 7 mbingelele basakazi bami labalandeli umthimbani lo mfokasiwela ngilapha eliphansi ngakubona kudala mina Studio 7 abantu ukuthi nje singachana ngamakhanda sikhulume sesikhulumisisisa akulalizwe elingalungiswa ngamavoti sidliwa kanje egcekeni ilizwe lungiswa ngabantu babo sakusho kudala abaphakama abantu eBotswana eGoli South Africa bulawayo Harare bengene emgwaqweni belungise ilizwe lakiyo ngoba lento le seliyekela umnankagwe waze wamila impande angithi manje mase limekele ebuso kwesithuke emila impande kanje lokho esibhizi nje sikhuluma nje ngomlomo akulanto badala bami ezolunga abantu abaphakama bengene ngamakhanda uChamisa lokho vele uthule kungakho wathi ma edliwe wathi ecourt akaye ngenxa ukuthi uyazi ukuthi bona lezana uPF bakhuluma njani banobudlelwano so bantu bakithi asiphakameni ezimi lapha songathi manje sonke isikhwehle nje siphandela la ingane zazo sokudla abantu le family yabo kodwa sonke isizwe hayi hlobo zami akusela lutho ngiyabonga ikhambele odini
ke bekungamazwi enu linamba laleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
kwezemelika owayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump usesole umthethwandaba wesigaba seColorado onqume ukuba akasoze avunyelwe ukuncintisa kulesi sigaba kukhetho oluzayo ngomnyaka ozayo ngoba wathinteka kumvukela owenzakala nyakenye. UTrump uthe isinqumo lesi sembathise ilizwe ngeyezi lenzondo. Umthethwandaba weColorado uthi phansi kwesekelo sombuso salesi sigaba, uTrump ngoba wathinteka kumvukela owazakala ngokuthi iJanuary 6 insurrection akumelanga avunyelwe ukuncintisa. Lokhu kutsho ukuthi kaseyikuthola amavoti ayithoba minwe munye awesigaba sokhetho esithiwa Electoral College avela kusigaba seColorado. Kodwa zikhona ezinye njalo izigaba ezithi zizathatha inyathelo elifanayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo welemelika umnumzana Mkhululi Ndabambi.
This has criticized me in Sindavaiti. It was predictable ngoba banengi ababe sitshwe njalo laye ama-actions akhe ngokutshela abantu and laye khonokho alokho ekutsho ukuthi uza suspend i-constitution uzakhupha lokhu ulokho enika i-evidence but i-supreme court ngeyakhe nguyo ayifakayo so sizabona ukuba kuzahamba kanjani. The most interesting part I find about this is ukuba it plays right into his own argument AMA states right angithi bahamba befaka ama fake electors ubesithi each state decides. Remember ukuthi ama elections are run by states, they're not a federal thing, although they have AMA federal consequences. Each state runs its own elections. So the state of Colorado has decided with Tina Asimfun. So it will be interesting a Supreme Court over the Supreme Court will recognize those state rights with Colorado it. Furthermore, Roe versus Wade, the Lena A abortion was set aside because of our state rights. They set it back with our states must determine their own course and our states are manning actually no, you know, has decided one way or the other. So it will be interesting whether our judge will totally swing with the change the partisan in favor to Trump.
Yeah, manje nxa sikhangele amanye ama states alakho yini ukuthatha inyathelo elifanayo ama states anjengabo Georgia.
Kakhulu asemaningi ama states avele there's currently I think 25 cases afana lawe Colorado abafuna ukuthi bemkhuphe ku ballot and a lot of them have a good chance of passing just like Colorado nge 9 electoral votes there is a lot for someone to lose ofuna ukuthi athathe. If then again these judgments could swing the sentiment in his favor. There's a big rebel mentality lapha e America ukuthi just because yabafuni mina ngizam support abanye even who don't agree, but at the same token there are a lot of his own people who are actually fed up with him that he...
Lo ke bekungumnumzana Mkhululi Ndabambi olandela izombusazo welemelika obekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seOhio khonapha kwelemelika. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa ke singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amapholisa etheswa icala lokuvimba abalembono ehlukeneyo likahulumende ngokubuthana ukubalisa abakade befuna ukuhlangana betshengisa usekelo lukamnumzana Job Sikhala ngesonto. Abecele le-MRP abakade befuna ukwenza umhlangano we-rally eMakhokhoba obusenziwa lamhlanje labo balisiwe ukuqhuba lomhlangano ngamapholisa. Amapholisa aphe isizathu sokubana bengahlangani ngoba abebandla le-CCC bakhangelelwe ukutshengisela ilizwe lonke jikelele. Ngalokho amapholisa athi wona akusoze kube lula ukuthi bavimbe kumbe ukulondoloza ukuthula. Kodwa ke bona abebandla le-CCC batshele i-Studio 7 ukuthi lokhu akusilo qiniso ngoba bengaqoqi ukutshengisela lokhu okukhulunywa ngamapholisa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami nguChris Gande, lingakhohlwa ukuthi silazo ezinye indaba ntambama ngo 7:30.